Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 walwesithathu mhlazi ku-30 Mpandula 2020 ngChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi amabili lanye abatholakale belegcikwane le-coronavirus ngemva kokuhlolwa abantu abangamakhulu amane 467. Umongameli Donald Trump kanye lancintisana laye kukhetho lukamongameli weleMelika oluza kwenziwa mhlazi ku-3 ngolwezi wonalo umnyaka. Umnumzana Joe Biden bangqikilane bachukana kungxoxompikiswano lapho abehlukane khona nembono udaba lokudonselana isigodlo sebandla le-MDC lokhu lungakalungisiswa lanxa soluhanjiswe emthethwandaba. Uhulumende uthi izikolo eziningi sezivuliwe kusukela uthangi ngaphandle kwezimbalwa ebezingela mathermometer awukuhlola ukukhudumala komzimba okwandise ukukhomba ukuthi umuntu ulegcikwane le-coronavirus.
Uhulumende ukhulumile ukuthi izikolo sezivuliwe kodwa nxa kungela ukufunda okwenzakalayo ezikolweni kuyafana lokuthi azikavulwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi amabili lanye abatholakale belegcikwane le-coronavirus ngemva kokuhlola abantu abangamakhulu amane 467. Lolu gatsha lubika ukuba akulamuntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Asebelegcikwane leli sebezinkulungwane ezilamakhulu ayisithiyagalombili lasikhombisa 7837 ababanjwe leli gcikwane balithelelwe elizweni, kubika ugatsha lwezempilakahle. Umongameli Donald Trump kanye lancintisana laye kukhetho lukamongameli weleMelika oluza kwenziwa mhlazi ku-3 ngolwezi wonalo umnyaka. Umnumzana Joe Biden bangqikilane bachukana kungxoxompikiswano eyenzwe izolo lapho abehlukane khona ngembono etshiyeneyo egoqela udaba lomnotho lomkhuhlane we-COVID-19, baphoselana amazwi aqatha ukungakaze kubonakale kulezi ngxoxompikiswano. Untungameli Nkomo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Bekulokufuthelana okukhulu phakathi kukaTrump loBiden, njalo badlephane inkulumompikiswano le iqalisa yaze yayaphutsha. Ababili laba baqale ukuphikisana ngodaba lokukhethwa kukankosikazi Amy Coney Barrett ngomongameli Trump ukuba ngomahluleli weSupreme Court kulandela ukubhubha kukaJustice Ruth Bader Ginsburg. UBiden usole uTrump ngokwenza lokhu esithi ozanqoba nguye omele akhethe umahluli omutsha. Kodwa uTrump uzivikele esithi isikhathi sakhe sokuba ngumongameli asikapheli. Ababili laba baphikisane njalo ngodaba lomnotho, uBiden esithi uTrump useubulele inengi lalahlekelwa imisebenzi.
My economic plan would create 7 million more jobs than his in 4 years, number one. And number two, it would create an additional $1 trillion in economic growth because it would.
Uhlelo lwami ngakhethwa luzavula imisebenzi engu 7 million phakathi kweminyaka emine. Njalo umnotho wethu uzakhula nge 1 trillion ngoba sizaqhakathekisa impahla zakuleli.
Kodwa uTrump uthe umnotho uqhuba kuhle phansi kwakhe.
They had the slowest recovery since 19 economic recovery since 1929
phansi kwahulumende kaBiden lo Obama umnotho wasadala kakhulu kodwa phansi kwami umnotho uyakhula njalo impilo zabantu labamankampani ayathuthuka.
Let me tell you about the stock market. When the stock market goes up, that means jobs. It also means 401ks.
Vaphinde badlephana ngodaba lomkhuhlane weCOVID-19 uBiden esithi uTrump uluphethe buchapa loludaba.
One of the last big rallies he had, and a reporter came up to him to ask him a question. He said, no.
UTrump gazihluphi ngabantu, uzihlupha ngaye kuphela. Yikho esenza imihlangano lapho abantu abaminyana khona. Udaba lwe-coronavirus uluphethe buchapa ngoba abantu bayaminyana kumarale akhe.
Kodwa uMongameli Trump ukulandule lokho wasola uBiden esithi ufuna ilizwe lihlale livuliwe abantu besesaba umkhuhlane lo kulokuthi basebenze bavuse umnotho.
So we built the greatest economy in history. We closed it down because of the China plague. When the plague came in, we closed it down, which was very hard.
Sesakhe umnotho oqinileyo ngoba savala ilizwe ekuqaleni kwegciwane leChina leli. Kwakungelula. UBiden wayengafuni sivale ilizwe. Wayelahlekile.
Ngokufuthelana obekukhona, uBiden ucunukile wagcina echaza uTrump njengesitandari. Uthe njalo ungumuntu okhetha abanye ngemihlobo waphinda wathi ungumdlwane kamongameli weleRussia umnumzana Vladimir Putin. UTrump ukulandule ukuthi ukhetha abantu ngemihlobo. Uphinde wasola uhlelo lokuvota ngeposo esithi ibandla likaBiden elamaDemocrats lihlose ukuqilibezela kulolu khetho. Abanye ekade bebukele labo bathebe kulokufuthelana okukhulu kulimpikiswano. Sibuze omunye wababukeleyo umnumzana Gary Twala Jackson ukuthi yena uyibone njani.
Ngibona ngathi bafuna ukuthenga amehlo abantu ngokukhuluma ngento lezo abantu abangathi bafuna zilungiswe kodwa nje bengaxili ukuthi bazozilungisa njani. Befuna ukuthembisa nje ukuthi bazalungisa kodwa ukuthi kuzolungiswa njani amboni ukuthi ba kuchaza baphumele egcekeni.
Sixoxe njalo lesinye isizalwane seZimbabwe esibukeleyo umnumzana Tim Moringa.
Ngibona ngathiwa uBiden ubuya lama points lama facts and ukhanya ngathi uyenza research yakhe. UPresident Trump sibona ephendula engalaleli imibuzo ebuzwa khona akufunayo.
UMongameli Trump lo Biden balezinye njalo inkulumo mpikiswano ezimbili okumele bazenze ngaphambilini kokhetho oluzaqhutshwa mhla ka 3 ngolwezi. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungamile Nkomo.
Daba lokudonselana isigodlo sebandla leMDC lokhu lungakalungisiswa lanxa soluhanjiswe emthethwandaba osekubangele ukuthi lolu daba lungaxazululeki ukuthi umthethwandaba ophakemeyo wethula isinqumo sokuba ibandla leMDC libuyele kulokho elaliyikho khona ngomnyaka ka-2014 okuyikho okuthiwo ngabasakhulayo abalihluthunileyo abahluthune lesisigodlo. Lolu daba soluchiye amacele omabili eMDC esemadasadasa esenza isizengelezane ngoba abanye bathi mpela akubanjani kodwa abanye ikakhulu abakubandla leMDC Alliance ngabathi ngeke babuyelelane labantu asebebaxotshise edalele parliament lokuba ngamakansila. Sixoxe lomunye wabasakhulayo bebandla leMDC Alliance umnumzana Thamsanqa Hadebe laye owaxotshwa ukuba ngukansila weHarare libandla leMDCT.
Ngenanga ngoba abaqala ukungena department ilungisisa owayo okweyu and likhuluma nabo abanye bami abeyu bank ngisho ukuthi sikhila bani omunye ukungena nabo akade bevele bekuphimibo DCP.
Manje nxa usizwa bathi kwenziweni, sike sezwa kuthiwa khona bathi uMakhuphe loChamisa kumele bakhulumisane. Kuloko kuyilo yini udaba lwakhona kumbe kukhona okunye abakufuna?
Yuthi ngisizwa mina ithi yona okuqala kwayo funa ukuthi ingene phakathi ukukhulumelana kule khona kulandela funa ukuthi baye babone ukuthi sesikhona yini sonke abaka-2014 ngoba akukhanya abanye babezama ukuthi bazenze abantu ababekhatha ka-2014 bona bengekho kuyo. Bangaqala babekhona labo bantu ababakhatha ka-2014 then sebedecide ukuthi kume njani.
Sike sezwa umnumzana Douglas Monzora esithi yena kulabanye abantu abaphakathi ababanjwe ngamandla ukuthi bengaphumi ehofisini. Kungakho liqiniso yini lokho?
Lokho kayisilo qiniso. Kwaba lokuwelelana kwama-youth lo wonke ndawonye ngesikhathi se-Congress ka-2014. Ayiwelelana ube khona phakathi kwama-structures labo abakade sebeye ku-MTCT labakade besale ku-MTC Alliance. Bawelelana ukuthi hayi yatibonisane uma lifuna ukuthi libe khona la ngenani bangena. So akula muntu over ofoswe iganya muntu ukuthi
sike sezwa ukubana umnumzana Monzora uhambe emthethwandaba wayaphiwa amaphepha ukuthi basuke. Kuhamba njani la?
Liqiniso uhambe ukuthi bazama ukuthi kwenze ukuthi basuke. Kodwa ngikhuluma njengokubona kwami ukuwelana okwenziwe lalaba kuhambelana nalokhu owaphuma kucourt kuthiwa ikomiti yangkhona mayenziwe kusetshenziswa i-structure ka-2018. Ngalokho uma kusetshenziswa i-structure ka-2014 olube khona nomo ukuthi ukuphambanisa ukube khona laba abantu abaku-structure ka-2014.
Manje bona labo abasemahofisini baphila njani, badlani, badla ngaphi njalo bageza ngaphi?
Laba bantu abasemahofisini vele mina kulabantu akade besetshenziswa ukuthi bagcine ihofisi abaku-MDCT besebenesikhathi benganikwa udla. Then laba abangene besuka ku-MDC Alliance thina afande labanye sizama ngayonke ndlela sibalethele ukudla ukwenzela ukuthi ndawonye lalaba akade bevele bekhona.
Umnumzana Thamsanqa Hadebe ngosakhulayo webandla le-MDC Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Uhulumende uthi izikolo eziningi bezivuliwe kusukela kuthange njengalokho obekufanele kwenziwe ngaphandle kwezimbalwa ebezingela mathermometer awokuhlola isikhudumezi somzimba esiyandise ukukhomba ukuba umuntu engaba elegcikwane le-coronavirus. Umphathintambo obona ngezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa wethule umbiko lo izolo ngemva komhlangano wedalela cabinet. Umtswangwa uthe izikolo ezingalamanzi zivinjelwe ukuvula ukuze kwakhiwe izikotsho. Kodwa isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, umnumzana Nation Mudzitirwa uthi yikucitha nje isikhathi ukuvula izikolo khona njengoba iningi lababalisi likhalele umsebenzi. UMatsitirwa utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi ukuvumela abanye abantwana befunde abanye bengafundi ukwephula isisekelo sombuso.
Uhulumende ukhulumile ukuthi izikolo sezivuliwe kodwa nxa kungela ukufunda okwenzakalayo ezikolweni kuyafana lokuthi azikavulwa ngoba akula ababalisi ezikolweni bayakhala ngendaba yeleholo. Yes, uvumile la uminister wa information and publicity ukuthi kulezinye izikolo akula ama thermometers. Thina njengehlanganiso sike sayenze isurvey izolo la namuhla sithole ukuthi kulezinye izikolo akula even impahla zokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 ezifana lama hand sanitizers lama face masks. Yikho kade sivele sikukhuluma sitshela uhulumende from kudala ukuthi uhulumende akumelanga avule izikolo nxa abantwana bekunke bengakathestwa, nxa impahla zonke zona lezi zingakatholakali ezikolweni zonke ilizwe lonke leZimbabwe, ngoba sokukhanya sokule discrimination ukuthi kathesi abantwana bona laba kunezona lezi izikolo ezingela ama-thermometers kade belokhe behlangana enxa sebethelelane umkhuhlane we-COVID-19. So uhulumende sometimes kunzima kuye ukuthi alalele ama-advices avela kuma-unions. Yingozi isibili sikreatwe nguhulumende.
Umphathintambo uthi izikolo ezingelamanzi zivinjiwe ukuthi zivulwe. Singabe sikhuluma ngezikolo eziningi yini lapha?
Ikakhulu zisemakhaya, lezinye ezikuma cities or kuma towns afana lakho Bulawayo, labo Harare, amanzi ayahlupha kathesi. Singakhangela i-section 56 ye-constitution elizweni leZimbabwe, ikhuluma le equality and non-discrimination. Ikudiscriminator abantwana ukuthi labo abaku-disadvantage akumelanga ba-benefit i-education, yet abantwana bona lawa bayabhala ama-same examination. Kuyafana futhi lokuthi usephambanisile i-section 75 ye-constitution yelizweni leZimbabwe ekhuluma about the right to education. Uhulumende kumele avale izikolo zonke, then angalungisa ama-challenges wonke wona lawa, then isikolo sezivulwa.
Uhulumende useke walikhulumisa yini njalo lani liza qhubeka yini likhalala umsebenzi njengoba abantwana sebezabhala imhloliso?
Yes, uhulumende lokhu ezithuleli asikatholi i-formal communication. So ababalisi bazaqhubekela phambili beyala umsebenzi until umqatshi azi abaholise imali enileyo ngedola leMelika. Lokhu okuthi abantwana sebezabhala ama-examinations, yes, siyabazwela sibili abantwana bona laba, kodwa kunzima ukuthi umbalisi ahambe ayofundisa umunye umntwana yethi umntanakhe ehlezi endlini engakwanisi ukumbhadala la school fees, yena engadlanga, yena ecabanga back ukuthi ulezi credit about 3-4 months ukuthi akakwani badali ama rentals, ewazi ukuthi angakwehlela akwanise ukuthola imali yokuthi ayozilaphisa esibhedlela, engagezanga, engagqokanga kuhle. So ababalisi bazaqhubekela phambili beyala imsebenzi until uhulumende azi abaholise imali enileyo.
Lo ngumnumzana Nation Madzitirwa, isikhulumeli senhlangano so elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kumbe ATUZ. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eselubhane. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leDaily News lithi umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi ukhetho lwama-by-elections alusoze lwenziwe lumnyaka ngoba kulegcikwane le-coronavirus elizweni. Ebuzwa yileli phephandaba ukuthi kungani ugatsha lwezokhetho olwe-ZEC lwathi ukhetho luzenziwa ekupheleni komnyaka ngenyanga kaMpalakazi, ukaZembe kaZembe uthe laye wamangaliswa yile mbiko ngoba umele ethule amalanga okhetho ngumongameli welizwe hathi iZEC. Iphephandaba leChronicle lithi bekulokuxokozela endaweni okugadwa khona amabhasi aya emaphandleni ngomvulo, lapho aqale ukusebenza khona ngemva kokumiswa okwenyanga ezedlula ezinhlanu ngenxa yokuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani, basakazi be-Studio 7 labalaleli. Mina igama lami u-KK ngapha ngase-South Africa. Ngithi ngiphawule lami ngombono wami ukuthi indaba kaMakhube noChamisa. Abantu kabazifunise ukukhuluma iqiniso ukuthi ubaba uChamisa waganga, wathanda amandla kakhulu. Gijimele ukufuna ukubusa isikhathi sakafiki. Wayengamelanga vele ashuthe intambo kubo uMakhube labo lokuzeni. Labokomishi laphana yena waphuthuma nje ukuthi afuna ukuba yi-leader masinya. Waphambanisa ubaba uChamisa abantu abamtshela iqiniso. Kathesi umsindo lowo khona uzathola ukuthi abantu balayele ukuthela uChamisa uright. E-right kuphe ngophambanisa iparty. Iparty yayi-right kakhulu le. Wafika ubaba uChamisa ngokuthanda ukufuna ukubusa masinya. Waba umuntu ohluthe intambo. Waphambanisa kakhulu uChamisa. Nguyo khoza yonke le ncutshuncutshe engaka. Nxa babekhona la abantu abathi khona kathesi uMakhube noChamisa abahlangane, kunini uMakhube bekhuluma ukuthi hayi kakuyo kuCongress uChamisa engavumi. Wazi wasukutshona ubaba uThwakerayo waba umuntu ofuna ukutshiselwa uMakhube endlini. Babengekho na bayibona ngayo leyo nto ubaba uChamisa esebizwa uMakhube ngama-dissident. Ayiyekwe le nto vele ihlale injalo yakhe. Kuncedisa ukuthi ubaba uChamisa kuthiwe kuyakhulunyiswa ngala yena ezidingela amandla. Abafuna ukuhamba noChamisa ngabahambe laye. Abafuna ukusala uMakhube ngabasale laye. Choice yomuntu. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani basakazi nabathandi be-Studio 7. Lona okhuluma ngoGift Sonduku umfoka Ndlovu lapha ne-Plumtree endaweni yakoGambu. Basakazi bentando ukuncoma othisha bachayela ihlombe ngalokho abakwenzayo ukuthi izikolo mazivulwa behlale phansi. Ya, lami ngiyabaxhasa impela nje hayi bothisha hlalani phansi. Uhulumeni anyithi mayekhuphula imali ucabangela abantu abalembobho amapholisa lamasosha. Akathatha amapholisa ayofundisa ezikolweni. Angithi othisha makufakwa izimali abacatshangelwa ngenxa yokuthi abalambobho konke labo nensi labo doctor abahlala ezindlini. Ithatha amaphoyisa akhe kube yiwona lapha abantu efundisa ney'ngane. Vele ngivumelana nabothisha mna mabe sithi abathole futhi le mali abayifuna incane kakhulu. Ngabe bona abathola bafuna 600 US dollars imali abayidivezevayo ngoba even upresident udlule ezandleni zikatitsha. Uminister udlule ezandleni zika teacher. So ngisho ukuthi hayi impela lokho abakwenza kuhle bese ndlula kancane laphana endabeni lwama youth MDCT lawe alliance ngithi lokho abakwenza kuhle kakhulu ngoba yibona abasafaya ku ground uMakhube uThokozana uPF Khuphe uzidlela kahle. Even la uNelson Chamisa uzidlela kahle kodwa bona yibo abastrugglayo. So ngizama ukuthi umbono omuhle ukuthi MDC Alliance labo bengene beku Congress bafika bemkhahlilela kude leyo Makhube. Ngiyabonga laphana ngokuhlala ngilapha eThembisa.
Ngithanda ukulibingelela bonke abe-Studio 7. Ya, mina bengithanda ukuthi ngikhulume phezula kwendaba ezeZimbabwe. Ayizona iy'ndaba zamazo, iy'ndaba zobuthungameli beZimbabwe ziyakhathaza. Shungakhangela ingxawangxoza enzakala phakathi nakwamabandla amabili e-MTCH. Awukhathazeki ukuthi kathi ZANU-PF uyahlukumeza abantu bendlulele ebuhlungu kangawuhamba nje. Hhayi, besicela ngabe singathola uncedo, sithole ukusiza abantu beZimbabwe, sithole ukukhulula ngoba siyafisa ukusebenzela izinto lethu kodwa kuyala.
Ninjani Studio 7? Hhayi, mina ngiyaphila ngoba besicela ukuthi lisibuzele uminister odila bhati i-NASA i-pension fund. Imali esisiholayo asisahambelani nemali kade sisibhadala i-US dollar terms. So besicela ukuthi sizekwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo because angiboni ukuthi kulo muntu ongaphila nemali esiphiwa leyi $600 emonth engathengi ngitho i-10 kg yempuku umuntu kuthiwa aphile ngayo because amanye ama-pension fund a-under IPD ama-actuaries abo ase-re-evaluate i-US to Zimdollar currency ukwenzela ukuthini abantu bephile. And siloba kusho konguye ngu-president we-union yama-pensioners. Kufika-ke imibuzo ukuthini uthini nxa ebona imali ezikholwa ngabantu ezingasathengi iminyaka yonke sicontributa. So sikhwela Studio 7 ukuthi lisiranele i-program eqondana ngakhono ukwenzela ukuthi sizwe ukuthi kade kuminjani because kulokunzima la. Ngiyabonga.
Ngingathaba ku-Studio 7 uma lingafaka umbono wami bengilalele usibani ukuthi lokuzeni lo uthwamba lo umoyo lo lokazi uchamisa kazifaki kuba ukukhulunywa ngudoktar Nkululeko Sibanda yikho sibili uchamisa ufakwa ngabantu kafakwa ngudoktar Sibanda usibanda kamfakanga ufakwa ngabantu ufaka lilizwi wavotelwa ngabantu wavotelwa yithi thina yithi esamvutilayo uchamisa wawina umakhuphe waluza saka bengasibambi ngamandla iZANU PF labo Thokozani Khuphe labo Monzura labani team yakhe leba akula abantu obafunayo labana abantu laba ngokuthi basebenzelana leZANU PF njalo akula umuntu obafunayo bangasiqambela amanga ukuthi kona thina siyabafuna asibafuni thina sikhathele ngabo ngathaba kakhulu uma khuluma umbono wami lo uzwakale sibili uzwakale bezwe odeni moyo labo labo Thokozani Khuphe labo Douglas Monzura labo bezwe konke labo asibafuni ativadi mina yimi lami ngifuna ukufaka intokozeni hey into enziwa yilaba odeni moyo laba abayazi into abayenzayo laba bantu odeni moyo laba isupport yakhona abakukhulumayo lokho bakuthatha ngaphi abala support yabantu asibafuni bangasibambi ngamandla kanti bona vele bamelela ubani bakhulumela ubani bengafunwa ngabantu yithi thina kasibafuni thina abantu asibafuni bangasibambi ngamandla leZANU PF yabo asibafuni odeni moyo labo labo Khuphe labo asibafuni because abala lutho abangasenzela lutho abala nto abangayitshintsha ilizwe ngabasekele bangasibambi ngamandla bakhulumela bani kanti njengokuthi abantu bonke gaba abafuni asibafuni abasuke bangafuni ukusibamba ngamandla
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu kwele Cameroon sezisole ukubotshwa komkhokheli webandla eliphikisayo uMaurice Kamto ovalelwe endlini yakhe okweviki ngamapholisa ezomvikela. Ixuku labesifazane beMalawi seliguqule impilo yezakhamizi ebezingakaze zibe lamandla kagetsi ngokubafakela amandla esola ezindlini lasezikolo. Omama laba abaziwa ngokuthi ngosola mama bafundiswa kwele India. Uhlelo lwethu lalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Udaba lokudonselana isigodlo sebandla le-MDC lokhu lungakalungisiswa lanxa soluhanjiswe emthethwandaba. Umongameli Donald Trump lozancintisana laye kukhetho lokudinga umongameli weleMelika Mnumzana Joe Biden bebemisane kungxoxo-mpikiswano yakuqala izolo ebusuku. Silugqiba lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.